atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngesonto mhla ka 22 kuNtulikazi 2018 nguNtungamile Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namo yomunyika muno urova, namo yomunyika muno kushaya chokudya, namo yomunyika muno kushaya mari. Asi zvine musikiro wazo, zvine mumiriri wazo vamunangagwa. Ndo tateguru wenamo.
Umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaze uZulu weGweru namuhla ukuthi avote ngobunengi ngeviki ezayo kukhitshwe iZANU-PF embusweni.
Amakidinza akasebenzi ngela kancane sewamdinga okuthiwa yi-hemodialysis koBulawayo isuka eplumbi twice a week. Lokhu kutho ukuthi inganikwa even i-diet enzima zalokuthi ayikwaniseki.
Sixoxa lowesilisa obulawa yizinso odinga uncedo lwemali efika ku-25,000 ukuze aye kwelatshwa kwele India. Siqhubeka njalo sixoxa labancintisa kukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho namuhla. UChamisa obeseGweru lapho abuthanise khona inkulungwane lenkulungwane zabantu. UChamisa ukhuthaze uZulu ukuthi ayevota ngobunengi kukhetho osolusalelwe yiviki kuphela ukuthi lwenziwe. Wengeze wathi indubo zonke ezikhona elizweni ezigoqela ukusilela kwemsebenzi lokusilela kwemali emabhanga zibangelwa ukwehluleka ukubusa kuhle kukamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF. Ngokunjalo uChamisa uthe uZulu kumele avotele yena lamanye amalunga eMDC Alliance ukuze kukhitshwe iZANU-PF embusweni.
38 years iwe Mnangagwa ndiwaizevezera vamugabe kuti endai nekoko ngatirove nepapa ngatibe nepapa maakuda kuramba mudhara nhasi unoimaipamba naye sei munhu akamunyengera ndiani ndiwe ngwena waimunyengera nachiwenga maakuda kutiza mudhara wenyu momukupira kwandiri ndimi maiti mudhara dhiraivha nepapa iwe Mnangagwa urwindi iwe chiwenga ndiwakanga uri kondakta muchinyora matiketi mese pamaibira vanhu maiba mese pamairera vanhu nemamairera mese maakuda kuuya nhasi moda kundidherera nokuti tsvangirai hapo manje majaira hamulume izambambajisa.
Umnumzana Nelson Chamisa lapho ekhuluma emhlanganweni awenzele eGweru lamhlanje esithi indubo zonke ezikhona elizweni zibangelwa uMnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF. Abancintisa kukhetho lokudinga amalunga edalele parlamente labo bebephatheke ngemikhankaso yabo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Omunye wabo ngumnumzana Jabulani Khadebe omanyano we-MDC Alliance njalo odinga ukumela isigaba seNkayi South edalele parlamente.
UZulu wonke weNkayi abavotele uJabulani Khadebe yinzalo yabo uphuma khona lapha eduzane eGuwe yikho lapha azalwa khona wakhulela khona wafunda khona ugrade 1 lo 2 watransfer waya koBulawayo umuntu okwazi kakhulu ukuthi ukusebenzela abantu bakibo kuyinto enjani uzasebenza kakhulu not njengomkhokheli but njengesithunywa sabantu bakithi.
Kungani uzibona ulungele ukumela abantu beNkayi?
ngiphelwe ngabantu bakithi ngoba behlala bengibona ngisenza ama-projects under iJoshua Nkomo Foundation ilizwe lonke leli jikelele. Basebengicela ukuthi khona umntwana wakithi sicela ubuye uzoncedisa kithi eNkayi njengoba ukwazi ukuthi lapha komnyama ubambile. So kuthe ngo-2013 ngihle ngaqala ama-projects ebhola labatsha ama-ward wonke eNkayi South leNkayi North. Ama-ward akhona eNkayi South angu-16, eNkayi North angu-14. Saba lama-finals ethu eNkayi Center. Ngasengincedisa njalo izikolo zonke ezenkayi, ama-primary schools angu-88. Kumncintiswano yabo kuthiwa yenkayi district ball games. Kugoqela i-basketball, netball, soccer, volleyball. Then ngasengidonata i-building material enkayi primary ukuthi kwakhiwe i-volleyball court, basketball court, netball court lapho kwakusenzelwa khona imincintiswano wabantwana. Njalo ngasengidonata amabhuku okuthi izikolo ziqale ama-library enkayi South njengoba sonke sikwazi ukuthi imfundo yezwe lethu kukhanya. Indawo yakithi kukomnyama ubambile. Njalo ngincedise eGuwe lapho engivela khona sebeqala i-boarding school. Ngabancedisa futhi nge-building material ukuthi bayakhe leyo boarding school.
Umnumzana Jabulani Khatebe udinga ukumela isigaba seNkayi South etalele eParliamente ekumanyano weMDC Alliance. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana David Ndlovu odinga ukumela inkulumane eParliamente engwebandla leZANU PF.
Hayi abangenayo abantu bathi hayi kuhamba kakuhle ukhetho umhlangano iba khona njenganamhlanje besilayo nje umhlangano wokulo minister Mamasuku okhanya hayi iyahamba.
Ususizwa njani emzimbeni ungomunye wabalimalayo eWhite City?
Kuloke kubuhlungu ngoba ngafakwa i-tube lapha emlenzeni eyiyo edonsa ubomvu idonsela kunye umtshina bawufaka engihamba ngu-12 kuba ngcunyana nje kodwa kuba kuyafuta kwesinye isikhathi kodwa kuba ngcunyana okuyala nje ukuthi ngihambe uma ngumuda ngenelisa uhambe uma ngumuda.
Ngezinye indlela kuphazamisile kakhulu kunhlelo zakho zokukhankasa.
Kungiphamaliseke kakhulu ngoba angenelisanga kuhamba ngibonana nabantu njengokufisa kwami njengomuntu otshone ehleli ngikhaya ebuye ezotshelwa ngabikelwa ngabantu kuthi hayi lapha sesenze kanje ngiyabinde sifise la muntu ngibonane labantu kodwa ngibe lobunzima bonobo kuphela.
Kodwa alubana bethe bakukhetha abantu benkulumane wangena edale leParliamente kuyini obathembisa khona?
Abantu benkulumane ngisebenze labi kakhulu njengukansila wabo. Ndingiwumkhansila wenkulumano bengumkhansila ka-ward 20 kodwa ndithe ndisiyaphetha kwikhansila bese ngumkhansila wenkulumane yonke ngabantu bonke benkulumane bezesiza kimi ngezikhalazo zabo lama-projekt onke bengiwenza kwa-20 besebenefitha inkulumane yonke nje ngoba bayakwazi ukuthi into engangizenzela bona ngesikhathi sokuswelakala kwe-transport ngahamba ngabadingela i-transport ngaze ngabadingela i-Harare ngesikhathi sokuswelakala kokudla bese nginika inkulumane yonke ukudla isifika kimi khonaphana so ngaba lethela esibhedlela ngabalethela emakliniki entsha inkulumane i-library ngabakhela isigaba sami sonke ungakhangela ama-ward i-ward yami yonke yiyo yodwa elethara kuyo wonke ama-ward koBulawayo so ngilokhu engithembisa abana ngingakwenza khonokho.
Umnumzana David Ndlovu udinga ukumela inkulumane edalele eParliamente njalo ngowebandla leZANU PF.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Kulo wesilisa obulawa ngumkhuhlane wezinso odinga uncedo lwemali engena ku-$25,000 ukuze ayekwelatshwa. Uhloniphani Ndlovu uhlala ePlumtree kodwa kavili ngeviki kumele agade aye koBulawayo ukuya kwenziwa i-dialysis. Sixoxelaye uNdlovu.
Ama-kidneys la kasebenzi ngithola kancane sewamdinga ukuthiwa i-hemodialysis koBulawayo ngisuka ePlumtree twice a week. Lokhu kutho ukuthi nganikwa even i-diet enzima zalo ukuthi ayikwaniseki lokunatha like amanzi ngabe ngingasanathi amanzi any other fluids ngenxa yokuthi kuthiwa nxa ama-kidneys shutted down like that kutho ukuthi awusakwanisi kuba lo mthambiso so nganatha uyaba lokuthiwa i-overload in other words amanzi ayagcwala emzimbeni engasakwanisi ukuphuma ngenqodi yabungathanduzi. So ugcina amaphaphu esesiba immense emanzini ana lawana ayebegcwele emzimbeni yabungasakwanisi ukuphefumula. And I've gone through that twice plus high blood pressure ngenxa yamanzi ayabana lawana ayebesemzimbeni yakhuphuka kakhulu uthole itshaya kubo 270/140.
Usuke wadinga yini ukwelatshwa phandle kwelizwe?
Lapha engenza khona i-dialysis bakhuluma labe India, omunye udokotela e-India kwasekuthiwa kufunakala a total of about 25,000 which involves ama travel expenses, le operation yangkhona lo muntu yena lo ebendonetele i-kidney plus unesi engihamba layo.
Aba ngaba lesifiso sokukuncedisa njengoba usithi kudingakala imali yonke engaka bengakufinyelela njani bayifaka nga?
I think le account ZB Bank. The account yakhona it 4511-731-226-200.
Ah, kuyiphinde njalo.
4511-731-226-200.
Ibhanga yiliphi?
ZB Bank.
Umnumzana Hloniphani Ndlovu ubulawa yizinso njalo udinga uncedo lwenu. Lizwile inombolo zakhe zebhanga kwabangathanda ukuphathisa. Ule nombolo njalo zocingo lapha elingamthola khona ezithi 0772-730-355. Ngiyaphina njalo 0772-730-355. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Mike Wobe we Studio 7.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingu Mike Wobe. Njengalokho engilithembisile ngolwesibili kuhlelo lwethu lwabasakhulayo olwe The Connection, lamhlanje silaye umnumzana Khudakwashe Zulu siqhubela phambili sixoxa ngomkhankaso wakhe. Umnumzana Khudakwashe Zulu ukhangela ukuba lilunga ledale lephalamende esigabeni seMatobo North Constituency. Masameni kuye siyezwa okuningi. Khudakwashe, unjani mnumzana?
Ngiyaphila baba.
Right, baba Zulu, sengizwile lapho bengixoxa labanye abantanga bengitshela ukuthi kanti kulomunye umnumzana uKhudakwashe Zulu ukhangela ukungena kukhetho kulomnyaka. Awungitshele ngamafishane ngawe njalo ukuthi ukhangela ukuncintisa esigabeni siphi.
Mina nguKhudakwashe Zulu, umfana oleminyaka engu-32 engizalwa eNatisa. Ngifuna ukuncintisa ekhetheni ukuba ngu-member of parliament eMatobo North Constituency. Ngincintisana lamabandla angu-9 ngingaphansi kwenhlanganiso okuthiwa yi-Alliance for the People's Agenda ekhokelwa ngubaba uNkosana Mona.
Awungitshele Khudakwashe, esigabeni sakho bakhona yini abasakhulayo abaningi abakhangena kukhetho kulomnyaka abaze bencintisana lapho?
Okumangalisayo akula even lo yedwa umuntu omutsha obelow 40 years ofuna ukuthi ancintise ekhethweni, noma kuba ngukhansila noma kuba ngu-MP.
Okay, njengoba ushilo wathi akula abantu abontanga abekho ngobuningi babo abazabe bencintisa esigabeni sakho, awungitsheleke mnumzana ukuthi wena njengomuntu ongisakhulayo kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuthi ungene kukhetho lokuba lilunga ledale lephalamende kulomnyaka?
Mina into ziningi ezimbalwanyana ezangenza ukuthi ngibe lesifiso ukuthi ngimele abantu bemadodeni edale lephalamende. Okokuqala ukuthi ungafuna ukunazelela kakhulu emadodeni asila i-development kakhulu. Njalo sesihlalele emuva ngoba abafundisi abaningi baseGoli abakho ekhala. Singafuna ukuthi sikhangele futhi emapulazini kunika abadala izindawo, thina abantu abasha kasinikwa. Ukhangele izibhedlela, uyathola ukuthi kathesi ngikhuluma nje njengesibhedlela se-Antelope akula manje.
Kuyini okwenza ukuthi ubone ngani ukuqakathekile ukuthi bakuvotele beshiya abanye?
Njengomuntu osakhulayo, iningi labo bona abazali yiba bahluphekile, njalo abontanga engafunda labo labanye esasifunda sonke kwezinye izikolo abekho la. So njengomuntu omutha ngisale nyawo ezilula, kumele ngibagidimele abazali ngibavonge ngalokho abasikhulise ngakhona.
Wena njengomuntu ongaphansi kwebandla le-Alliance of the People's Agenda, kuyini okwenza ukuthi ubone ngani kuqakathekile ukuthi abantu izalwane zeZimbabwe ezivotele ubaba uNkosana Moyo?
okokuqala ubaba uNkosana Moyo is a manager by profession. Umuntu ofunde egcile endaweni zemali, wasebenza emabhanga athile, wasebenza ezindaweni ezithile zesikolweni, waba ngulekthara. So kathesi Zimbabwe asakhangela ngepolitiki, sesikhangelele umnotho welizwe. Yiko ngihamba ngikampena ngithi abantu kababone umuntu okwasebenza ekhampanini, ababone umuntu okufundele umsebenzi wokuthi alethe izimali.
Asikuzwile mnumzana. Right, qhiba uhlelo mnumzana, usitshele ukuthi nxa abantu befisa ukuxoxa lawe mayelana ngomkankaso wakho bangakuthinta kanjani?
Mina abantu bengangithinta kunamba zami lezi ezithi 0776103234. Ngila i-Facebook page yami ebhalwa Zulu Kudakwashe Matobo, not conscience member of parliament. La ku Twitter bangangithola ukuthi Zulu Kudakwashe.
Ayi, sikuzwile Kudakwashe, ngiyabonga kakhulu, bekuhle ukuba la uhlelo.
Nami ngiyabonga.
Hayi, mthwakazi omuhle limzwile umnumzana uKudakwashe Zulu kwanele kwalamhla. Mthwakazi omuhle, masidibane ngeviki ezayo. Owalivalisayo nguMike Hove, libe leviki elishuke.
Sibongeke uBig Mike ngokusethulela uhlelo lwabasakhulayo. Siqhubeke singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Silejahe elidala uGibbs Dube.
Kangelo koko betu na masigo, babe tete la mazo, kwenye masigo we.
Uthelo la masigo loko pila kwa bantu siku zonke, sike siti sikumbulo wa kutala, ilamda ke sikuluma. Nalukana bantu wabe kusebenzi za imakanda, ikakula matombazana, uzo kutuwa kusebenzi za iliche ukutalo nzinuele. Akobe la kutubayo, abe mute, abogege, kubenjea. Ukuthi ngikhokhe lolu daba ngilo baba uEzra Chisa Spanda ukhona ngale kwele Pilitane, ngiphinde ngibe lo mama usakhile line uMadube kwele Botswana. Baba Spanda kunjani?
Ngiyaphila kunjani mnumzana Dube?
Hayi, ngiphile kakhulu. Kunjani eBilitane?
eBilitane kuyachisa nje, kasigonga lolu ngitshela ukabhudula nje.
Ye, Madube kunjani eBotswana khona?
Hayi, uTswana kuyagodola.
Ye, sisakhumbula kudala Madube sibili laphana abantu besebenzisa amatshe emakhanda. Pho ukuthi fahla nje uState Dube babesenza njani?
Ngibingelela abalaleli bonke Studio 7. Nabantu abalandela into zamasiko. Ngikhumbula sasengumntwana, ilitshe wakwanisa ukuthi ulitshise eziko. Libe lilitshe esibile litshisayo, lingatshisa litshisa litshisa kakhulu. Ubusuthatha ithawulo emanzi, ubusulikhipha kwamphana, ubulokhu lizwa ukuthi alitshise kakhulu. Then ubusuphonga ulitshitshiliza phezu kwenene, ulitshitshiliza, ulitshitshiliza. Inwele zazitshintsha zibe straight. Ngaba straight sibilikalo songangithiwa uphemile wafaka umuthi o-SQ ukuthi libe zilokhu, kodwa yabungafakanga lutho. Uphinde ubusugcoba. Sasigcoba sometimes sitogcotsho i-okikung oil kumbe umfuma kumbe zihlale zinjalo zingugcotshi i-vaseline. Usicumuhle sibili inwele zakho zizinhle okunye kungela nje problem. Sihamba zinjalo impili silala sivuka sibili. Umuntu noma ekubona athi uphemile kodwa upheme kuhle kahle. Sasiphema ngelitshe. Umuthi wenwele wawusadula vele wawungeke uphonge ukuthiwa uwuthengile njalo. Sasisemakhaya sasingakabi kwazi into zokuthi umuntu uyathenga umuthi wenwele alunzi inwele. Sasikwazi ukuthi uyatshisa ilitshe ugcobe inwele ube muhle njalo. Kwasekusenjea amankazane sasesikhangele ukuthi sesiseduzele ukuthi sikome. So yayiyinto enhle kakhulu.
Ye, Chisa uyakhuluma Madu.
Ngangibona okulo udade wethu wayenje encedisa abadala, ngangibona efaka lapha ilitshe elizebebomvu elifaka eziko laphana lingababomvu laphana-ke aselikhipha bambe ngethawulo emanzi aseligcoba-ke amafutha akhe amafutha lawo esithe ngafaka lokanaka uthiwa ngumfuma lokhunywa nxa engela mfuma wayethatha-ke liyani ivasilina leyo kuthiwa yishel inkalakathi egabhalana abhica bhice-ke ekhanda basethatha-ke ilitshe leliyani elibhodisa libomvu linjana kodwa into yokusenzakala ukuthi kokusibe ngihlala enkulu babengatshila ababantu babezenze kahle ke konke langemuva azenze kuhle inwele zakhe zigcine sezingathi zicakele sezizinto ezilungisa sethatha-ke ikama yakhe liyana sezidonsa sezisiba zinhle sezibopha.
Ngithemba ukuthi Madube abangakwaziyo khonokho so bathi lali kwenza njani ukuthi umuntu engatshi waligama ulenzeni lij
hayi uvele ngesikhathi kusasenza kusiba careful vele wawungekuthi wawu-edha ithawulo yiye ingatshisa ingatshisa ithawulo futhi wawuubeka phansi uyayithambisa futhi ukuthi ingawutshisa ezandleni kodwa ilitshe ukuthi likutshise ekhanda vele lokho sasingakwenzi lalibhoda kuhle Dube libhode kuhle konke emva kwendlebe lapha kuhle smart uzuqede kutatha ikama yakho kanti ngesikhathi angibona ukuthi asebenzisa i-Afrocam lezi zakudala lezi zisasisebenzi awufithi usumuhle into zakho zi-straight kumbe ziyafuqelwe emuva zibe yi-pushback yizo kumbe ziyekelwa zinjalo zi-straight kodwa zingani zimbambathiwe zaziba zinhle uvele ungabi ngitsho le problem ungatshi impilo ihamba nje kukuhle konjalo
zazibuya zichuchume zichuchume inwele zabosisi lezi odadewethu bangcolise wazi bangcolisele imicamele imicamele icina igcwele amafutha ngoba inwele zakho zahle zigcwala amafutha kakhulu
konapho ke jesa nxa sikhuluma ngakhonokho khathesi ke bayafaka futhi lakhonokho amafutha akukunukeli nxa umuntu wesilisa
lokho kukhona lokho bakithi kwenza endlini kuhle kubambe lanxa bezilungisa omama bema-bathroom lapha begcoba le mithi le bakithi kutshaya emakhaleni yikho nje ke ukuthi uyabona ke ngokuya kwezikhathi omama abaningi basike sesiba le nye umkhuhlane engaqondakaliyo ngoba into abayifaka kakhulu ekhanda lapha amafutha la angazaleki ukuthi ngangapha ayalimaza hhayi ungavele uthi ucambalale la eseceleni kwakho khona bavele kuhle kubambe endlini yonke yikho nje omama abaningi indaba sasakhuluma ngayo Dube kudala ukuthi balale beqhiyile besaba khona ukuthi baya bezanukela obaba
madube nantodaba kolapho
ye kunjalo kodwa mina ngikhulumela kweyami iside hayi kulezi zisuku ezamini welezinwele ziyisintu angilamuthi engiwufake ekhanda ngiyangithile nje ama-dreadlock sometimes but hayi angifaki any chemical ekhanda ngathi ngiyagcoba nyabe ngicoba yona amafutha enwele amafutha njengaba benganiva clean but
uyakuvuma yini maduwe uyakuvuma ukuthi nawulabanye bakho ke kuyabe sokunuka khonaphana ke endlini empedeni
sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo mtathela lelithuba ukuthi mbonge ke usakhile liline umadube khonangale ke kwele Botswana ngibonge njalo ke u-Ezra Jesus Panda khonangale ke ebhilitane olivalelisemoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale
Siyabonga jahelitala ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sokuvuselela umoya. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, ngizibongelela kubalaleli abalaleli.
Usiphathele uphi umbhalo?
Namhla ngiphethe umbhalo obizela abantu ekwazini uNkulunkulu ukwenzela ubana izinto zabo abazenzayo ziphumelele ngoba bengaphansi kwephiko lwakhena uNkulunkulu uqobo lwayo. Ungavula iTestamente elidala kusukela kuGenesis uyefika kuMika uyananzelela ukuthi uNkulunkulu endulo wayehamba labantwana bakaIsrayeli wayebanakekela ebanika le milayo okwakumele bayilandele ukwenzela ukuthi impilo yabo ibe yimpilo engcono hathi impilo yomphefumulo okuphela kodwa le nihlala kahle besahamba ezweni wayefisa ethanda eloyisa ukubana abantu bakwazi ukubana uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba uNkulunkulu ophethe konke okukhona ezulwini phezulu emhlabeni phansi ngisho lasemanzini embali wayememezela ke ebantwini njengoba esamemezela namhlanje ukuthi abantu kababuyele kuye njengoba sizabona encwadini yezikhronike zokuqala esahlongu 14 vesi ngelika 7 uthi uma abantu ababizwa ngegama lami belalela besenze engikufunayo mina uNkulunkulu ngiza kuzwa ngisezulwini ngilungise inhlalakahle yabo ngenye indlela uNkulunkulu uthi abantu bangathembi amandla abo wodwa ngobana amandla omuntu ayaphela uthando lomuntu luyaphela umbono womuntu kwesinye isikhathi uyaphipha kodwa uthi yena unguNkulunkulu obona konke okwenzakalayo libuye lithi iBhayibhili okhangela u-Israyeli kakhubeki kaciyozi kozeli abahamba loNkulunkulu bayakwazi ukubana impilo yabo besahamba emhlabeni ilako ukuba ngcono okuyikuthi ngabe bonke abantu balalela ilizwi likaNkulunkulu ubudlwangu udlwangu lo esibubonayo inkulumo ezibolile esizizwayo ngabe kazikho ngoba liyasho ukuthi iBhayibhili lithi ukwazi uNkulunkulu kuyikuqala kokuhlakanipha nxa singamazanga uNkulunkulu ngithela konke lokhu esikhangelelane ngifanela ku sengisho lokhetho lolo olukhona kuzaba amandlwani nje ngobana uNkulunkulu yabe ngekho phakathi kwakho uNkulunkulu kabe yiyona nsika yokuphila kwabantu abantu ngamunye ngamunye njengendeni njengesizwe njengezigodi bake bahlale phansi bazihlole bamnquze uNkulunkulu angene phakathi kwabo izinto zabo ziyakuqonda akumangalisi ukuthi kwesinye isikhathi izinto zonke zikhona abantu behluleke ukuzihlanganisa nje ngobana uNkulunkulu yabe ngekho phakathi kwabo abantu bangabayanga kodwa ilizwe linothile abantu bayalamba kodwa izulu liyana okunye kubangelwa yikuswelakala kukaNkulunkulu phakathi kwabantu uthi ke ngibizani lingimemeze libe ngabantu bami ngibe uNkulunkulu wenu ninanza kuzwa nisezulwini ngililaphele ilizwe lethu ilizwi lithi asibuyeleni kuNkulunkulu kuko konke esikwenzayo uza kusilalela asoze sidanise ngoba uNkulunkulu unjalo izolo unjalo namhlanje uzahlala njalo ukuze bonginaphakathi
akuyiphethe mfundisi
asibonge nini baba uNkulunkulu oyingcwele dalwe zinomhlaba onongethulwa lutho wawubumba umhlaba ongancediswa muntu lokwenzayo kakudingini akufuni mali ufuna ubana izinhliziyo zethu zivume ubana wena uNkulunkulu wabo uNkulunkulu ungusomandla wasemandleni kawethulwa lutho uyasho njalo sikulinge sibonta usuzosenzele lokho esiyabe sikucela na ngiyamcela ke Jehova ngikhulekela abazalwana abakholwayo abangakholwayo abanye basezinhlungwini abanye badungekile emoyeni kodwa umoya wakho oyingcwele ngamunye ngamunye lapho esikhona singalimemeza igama lakho uyehla wena umoya wakho oyingcwele usilungisele izinto kodwa lokade sithi sizakulungisa njani sibone sekulungile ngoba awehlulwa lutho wena uNkulunkulu oyinqaba uNkulunkulu othulisa umoya uNkulunkulu ovala uvule izulu iba nathi ke Thixo ngomhle ikakhulu kulezi nsuku sizikhangele ukhetho oluzayo ukhetho lolu sasilunikele esandleni sakho thina silandele ngemuva wena phambili sihlale lathi sibusise ngegama likajesu kristu ngiyakhuleka amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga
hayi ngibongile la uNkulunkulu asibusise sonke
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo Singene kwezemidlalo sikhangela impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje Highlanders 1 Triangle United 0 Ngezi Platinum 1 Dynamos Dimbare 0 Chicken Inn 1 Mutare City Rovers 0 Herentals 1 ZPC Kariba 0 madodana ase wisile besiqibela ke uhlelo lwethu ngengoma yemnandi ingoma yokholo sidlala lamhlanje ekulilanga lesonto ukuziqiba sikhangele ebezihamba phambili umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza uzulu wegweru ukuthi avotele yena ngomvulo ngelanga lokhetho kwanele olivalelisayo ngentungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.